amalungiselelo hlangano wethu ophela kunyaka aseqhubeka kuhle sibili ngapha kobulawayo sesiqedile ukulungiselela sesimelele nje amalanga akhona obana afike uqalise ke umsebenzi womhlangano sizwile njalo bana amaprovinsi wonke ami kanjalo la kuma-main venue yethu la kusokume kanjalo phela thina silibandla elizilungiseleleyo ibandla eliqoqekileyo ibandla elikwaziyo ukuthi lenzani ngakho-ke vele akula nto engasivimbela ukubana sikutshe kuhle kusetshenziswa kuhle sivele sirongekile thina so konke sokuyi-all systems go
uzenziwa njani sike sezwa ukubana udaba lwe-COVID-19 lungani luphazamise inhlelo kuzahamba njani manje ngokuzwa kwakho
udaba lolu olwe-factionalism luhlala nje luyaphekwa ngabantu abangafuni ukubona ukuthula ebandleni lethu isikhathi zonke zasokuthiwa umongameli wethu lo msekeli wakhe abazwanani uzotona sebe lamaqembu atshiyetshiyeneyo kahle ngikutshele ke mina ubana ngokwazi kwethu lokubona kwethu lokusebenza ndawonye kwethu umongameli wethu lo msekeli wakhe ngabantu ababambeneyo ngabantu abakhokhela inhlanganiso yethu yezanu-PF ngendlela ephakemeyo sibili elothando lokuzwelana lokuzwisisana akula ngisho ukudabukana phakathi okukhona lokhu okukhulunywayo angazi ubana abantu bakuthatha ngakho kodwa kwakathesi thina sibambene sinyandanye sisebenza ndawonye sonke.